njonga ngihlala ngisicho ilizwe lethu liprakthiza lokho esikuthi idemokrasi okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyela uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akula nto embi ngakhona ukubawaliswa umongameli laye wazikhulumela ukuthi hhayi yena usenele ngo-2028 kodwa-ke abanye abantu bathi hhayi bona bafuna into ngabo uyaqhubeka. So yimbono yabo osokusele into ubona kanti bona kwenzeka kanjani-ke khonoko kuphela. Kodwa-ke ukuba le mbono etshiyeneyo vele kuyavunyelwa ngoba ngithembe uyakwazi ubana likhona eliyiqula kwalaba phakathi we-ZANU PF abangavumelani lakho abanye bavumelani lakho. Yikho oku-health in any organization ukutona vele abantu asoze bafabona ngelisho elifana naye asoze bacabanga imicabango efana naye kuzatshiyana lapha nalaphana. Osokusala kuphela ukuthi khona siyenzelwa kwalo thatha the majority takes the day kuphela nje.
Singathi-ke ema-Tableland region lawo bulawayo likwenza nini khonoko kwenzakala kwezinye indawo?
Kayisiyo command issue phela le, into eyenziwa ngabantu nxa befuna ukuyenza. So nxa ubona kungenzakala kusho abangafuna ukukwenza, ngabe ngafuna ukwenza bangakwenza kuba seze bekwenze. Akukhathalekile njengoba ngisitsho imibono iyatshiyana. So awungeke wathi lina kuzenzakala kumba useze kwenzakala. Okukhona yikuthi nabasebenzi besebenze ngoba befuna ukwenza khonoko. So lalabo abangakenzi kusho ukuthi hayi abangafuna ukwenza kumbe ngikhona bezakwenza akwaziwa. Into ekhona yikumele ukuthi ubone ukuthi kuzaphuma kanjani, kuzaqhubeka kanjani.